Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 21 Ntulikazi 2020 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngombono wami bona ngani uhulumeni bekumele ethathe isinqumo sokuthi kana bekhulume lezakhamizi bezitshele ukuthi size kusisuku stage bani se-lockdown sesizabe sivalile abazavunyelwa ukuya emsebenzini laba abalezincwadi zomsebenzi abayenza lokho esithi essential services.
Inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe selikhuphuke laya kwabazinkulungwane phose ezimbili 1713.
Lamhla sithole usizo oluvela ku-organizations ezimbili. Eyakuqala yi-Israel Chisa Foundation basiphe esingathi ngama-sanitizers lama-masks ancedisayo ku-PPE for abantu abasebenza ezempilakahle.
Ikhansile yedolobho lakobulawayo ithole uncedo lwezipho zokusebenzisa ukumelana lo mkhuhlane we-coronavirus. Ukukhuphuka kwenani labantu asebefunyanwe bele coronavirus kobulawayo kubikwa sokusethusa izakhamizi hatshi ezalelo dolobho kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke nje weMandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Lokho likhansa inani lasebetholakale bele COVID-19 kwabangazake baphume eZimbabwe. Ekutshoneni kwelanga langumvulo bese kuhlolwe kwatholakala abantu abedlula ikhulu 102 belegciwane leli. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe kwabazinkulungwane phose ezimbili 1713. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 elizweni sebengamashumi amabili lasithupha 26. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 103,291. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lanhlanu 14,925,178. Kuthi asebebulewe ileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 615,043. Abasinde kuwo beyizigidi phose ezizitshiyagalolunye 8.9 million kubika abenhlanganiso eyeworldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 737,867. Labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu 15,443. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose ezine 393,686 kubika abenhlanganiso eye-African Union. Izisebenzi ezigqakathekileyo ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 yizo zodwa esezivunyelwa ukungena enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kubikwa kusenziwa ngenjongo yokwehlisa inani labantu abathelelana umkhuhlane we-coronavirus. Kodwa uZulu yena uthi lokhu kumele kwaziswe ngaphambilini, hashi ukuthi abantu baphunguvuka sokuthiwa abasamelanga bangene edolobheni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo besingamanga kuhle edolobheni leHarare namhlanje lapho abahamba ngezimota bebesalelwa ukungena enzikini yedolobho ngabezomvikela betshelwa ukuba kufunakala abantu abenza umsebenzi oqakathekileyo kuphela. Okumangalisa abaningi kuba kakula imibiko ecacileyo ethulwe nguhulumende yokuthi sokubuyelwa na kuziqondiso ze-lockdown eziqinileyo loba lezo eziyekethisiweyo ezikade sezivumela inhlangothi ezithile zempilo ukuba zivule. Omunye walabo abalise ukungena edolobheni ngumnumzana ebhedzimunye na othi ubuyiselwe endlini kungenasizathu esicacayo.
Ngombono wami bona ngani uhulumeni bekumele ethathe isinqumo sokuthi kana bekhulume lezakhamizi bezitshela ukuthi sisuku stage bani se-lockdown sesizabe sivalile abazavunyelwa ukuya emsebenzini laba abalezincwadi zomsebenzi abayenza lokho esithi i-essential services kube yinto eyaziwayo hayi khona ukuthi izakhamizi ziyavuka zisithi ziye emsebenzini as usual uthole sokuvaliwe umgwaqo uthiwa incwadi as a surprise akulungakho ngoba kutshengisela ukuthi uhulumende akaziniki isikhathi sokuthi akhulumisane labantu ukuze abantu bezwisise ukuthi sesifike kulesi stage sokuthi sesiloka down ilizwe
bekule ndwendwe zezimota emgwaqweni olubhekise edolobheni leHarare uvela koBulawayo uSamora Mashew abaningi betshelwa ukuba incwadi abalazo kazisasebenzi ngoba iziqondiso ze-lockdown sezifuna ukuqiniswa njalo isikhulumeli senhlanganiso lelo amalungelo oluntu e-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi badane kakhulu ngesenzo sikahulumende lesi
ngepositioni leyo ethathwe nguhulumende namhlanje ukuthi abantu bathe bevuka bebona ukuthi bona kabasavunyelwa ukungena ku-Central Business District bebiselwa ezindlini zabo njalo lokhu sibona ukuthi yiku-reversa ama lockdown restrictions akhona okungekhoyo emthethweni esingathi ngesingisi oku unofficial
esinye sakamuzi seHarare umnumzana Mlungisi Dube uthi ukhulumende kumele akubeke sobala ukuba iziqondiso ze lockdown zime kuthi bangasiphi kulokuchiya uZulu esebenzela evalweni
inqomo sikahulumende lamapolisa ezokuba nabe iphendukise abantu ukuthi bengangeni eCBD isinqumo esidanisayo kakhulu noma sinanzelele ukubana inano labantu abale corona liyaqhubeka lisiyaphambili kodwa kuqakathekile ukuthi sibe lohulumende okwazi ukubana ekhulume izinto singabona amapolisa lamasosha sephonga ukuthi exotsha abantu ukuthi bengangeni edolobheni lokhu kutshengisa ukubana sibuswa ngabantu abanganakiyo abantu abangakwazi ukuthi bekhulumisane labantu
incitshi ecumulunga yezombusazo omnumzana Mlindelo Mancitshana uthi uhulumende kazwisiseki ukuba ulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 loba ukutshengisela ukuqukwa ngabamabandla aphikisayo ekupheleni kwenyanga
lokhu kungabe kuyinto etshengisa ukudonselana phakathi kwabo abadala phezulu khonale ukuthi kulabanye ababengelani lakho ukuthi abantu inqobo belandela imithetho abayinikwayo ukuthi hayi maintain social distancing fakana amamaski enu lisanitize izandla kube labanye abesabayo ukuthi njengoba usuku loliyana phela loluqanjiwe 31 ukuthi soliyafika abantu abahle baqalisa ukutshengiselwa ukuthi ukuhamba-hamba vele asisakufuni so kungabe sokuyizinto ezimbili lapha ezilwiswayo ukuthi kungabe kulwiswa wona umkhuhlane wecorona lo kodwa kubuye njalo kulwiswa yena u-31 lowo
imizamo yokuthola imibiko kusikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni kodwa imibiko ekhitshwe yintatheli izindaba zeze-TN News iveza ukuba umongameli uzakwazisa ilizwe kusikhathana esilandelayo ukuba wenza cebo bani ngeziqondiso ze-lockdown inani labantu asebefunyenwe le-coronavirus eHarare seliphose lifike abangamakhulu amahlanu 489 asebesinde kuleli gcikwane sebengamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 kuthi labo asebebulewe sebefika ku-80 ngokubona ukuqanza kwenani labantu asebebanjwe le-COVID-19 elizweni jikelele abantu bathi babona uhulumende eqinisa iziqondiso zokuzama ukuvimba ukuthelelwana lula kwaleli gcikwane njengalokhu okwenziwe namhlanje edolobheni leHarare lapho abantu abakade beyaliswa ukungena enzikini yedolobho ngabezomvikela besithi kufuneka izisebenzi eziqakathekileyo kuphela ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
lokhu sekudaba lunye olwe-COVID-19 lamhlanje ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithole uncedo lwezipho zokusebenzisa ekumelaneni lomkhuhlane lo ezivele enhlanganisweni eye-Ezra Jesus Banda Foundation le-Rise and Shine Institution abahlala bephathisa uBulawayo lomkhuhlane lokhe uqalileyo uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba
isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngezipho abazithole lamhlanje
Lamhla sithole usizo oluvela ku-organizations ezimbili eyakuqala yi-Ezra Chisa Foundation basiphe esingathi ngama-sanitizers lama-masks ancedisayo ku-PPE, i-protective personal equipment for abantu abasebenza ezempilakahle. Siyananzelela ukuthi njengedolobho abantu omongikazi yibo abaku-front line ukusincedisa ukuvikela i-COVID. So izinto ezinjenge-sanitizers lama-masks ziyadingakala kakhulu. Siyabonga i-donation le ngoba izasincedisa kakhulu ukuthi sivikelise umkhuhlane lo ukuthi umemetheke koBulawayo. Esikunanzelelayo futhi sibe leyinye kuthiwa ngu-Rise and Shine initiative esincedise ngama-pillows. I-Rise and Shine labo baku-diaspora ngabantu abajayele ukubuya besiphathisa, babuya kudala kumbe kusalesikhathi, basipha ingubo, amashiti lama-pillow cases. So lamhlakade beletha ama-pillow angu-30. Siyabonga kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi ngathesi siyagula, abanye sebe inamba yabantu abagulayo asebethole bele COVID siqanza. So abanye basebefisa ukuthi kufanele befakwe ezibhedlela. So siyathemba ukuthi usizo olunjengalolu luyancedisa ukuthi indawo yethu, isibhedlela sethu, i-Thorngrove iyenelise ukuthi iyamukele abantu nxa bebuya.
Inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakoBulawayo, eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Kusiyatshona ilanga izolo, inani labantu asebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 koBulawayo besebengamakhulu edlula amahlanu, 525, sekubhubhe abantu abangamashumi amabili, kusile abedlula amashumi ayisificaminwemibili, 88, ukuthi abedlula amakhulu amane, 425, lokhe bephathekile. Ezweni kulabantu abaphose befike inkulungwane ezimbili, 1713, abaphethwe i-COVID-19, njalo inani leli lilakho ukuqansa ngoba abantu sebethelelana ezweni ngesiqubu esethusayo mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7, ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukukhuphuka kwenani labantu asebefunyanwa bele coronavirus koBulawayo kubikwa sokusethusa izakhamizi hatshe ezalelo dolobho kuphela kodwa lezihlubulweni wonke nje weMandebeleni. UNkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso eyaBulawayo Progressive Residents Association yena ukhala ngokuziphatha kwabantu basemalokitshini ngendlela abaphila ngayo beminyezelene njalo bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze lo Mike Obe we-Studio 7.
Kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu ukubana ngabe mhlawumbe uhulumende ikakhulu ku-side le-health ngabe bayangena even emalokishini ba-educate kakhulu kaze abantu banika ama-awareness campaigns ukwenzela ukuthi abantu babe lolwazi kakhulu. Yebo yebalala ulwazi kodwa kufanele kuhlale kugcizelelwa ulwazi lolwana lungena lujule ebantwini ngoba siyakhangele kakhulu emalokishini abantu bahamba bengagqokanga ama-mask bayabuthana endaweni eziningi. So siyacela siyagcizelela njalo ukubana ngabe uhulumende uyangenela bangene emalokishini ba-educate abantu ngalo mkhuhlane.
Manyathi, siyezwa ingcwethi kwezempilakahle zisithi umkhuhlane lo usumemetheka ebantwini ngendlela emangalisayo ikakhulukazi koBulawayo kanye laseHarare. Njengenhlanganiso likuthatha njani lokho
udaba lolu lwe-COVID-19 njengezakhamizi zakoBulawayo ikakhulu ontanga? Luyasihlupha kakhulukazi ngoba emalokishini akulama-testing centers omhlawumbe sithi ke sibone omongikazi behamba betesta abantu njenga esasike sikubone kune-neighboring country yethu lapha e-South Africa. Sasibone sibilomongikazi bengena emalokishini betesta abantu koBulawayo, hayi asikakubone. Njalo siyacela ukubana ngabe kule mzamo eyenziwayo ukubana kungenwe emalokishini ngoba emalokishini lakhona yikho lapho abantu abahlangana khona emagrosa, akulabo social distance lapho kukhiwa khona amanzi nxa abantu bethatha amabhawuza abantu baminyene. So siyafisa ukubana abe-health bafike babone okwenzakalayo emalokishini.
Ubona ngani uhlelo lwe-lockdown luyasiza ekuvikeleni kokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus koBulawayo na?
Uhlelo lwe-lockdown yebo yeluhle, liyareducer ukuthi abantu bangathathelani umkhuhlane, bangaphanani umkhuhlane lowo. Kodwa siyananzelela ukuthi impilo ephilwa ngabantu baseZimbabwe baphila imisebenzi yezandla, abantu bangahlala la kwezindlini badlane. Akula ama social grants ukuthi abantu bancediswe ekuphileni ngokudla I general life nje. Ngakho ke uhlelo lwe lockdown yebo le liyancedise kunciphiseni izinga kodwa libe lidale futhi ukuhlupheka phakathi kwabantu.
Abantu gobulawayo bayahlonipha na umthetho obekwe ngohulumende okhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezindlini njalo agqoka ama mask bayenze lokho okuthiwa yi social distancing kanye lokugeza izandla kusetshenziswa amanzi kanye lesepa noma ukusebenzisa I hand sanitizer bayakwenza khona khona
abantu bakobulawayo edolobheni nxa behamba hamba nje besenza imisebenzi yabo etshiyeneyo bayawuhlonipha umthetho we health wokugqoka ama mask we social distance siyasinanzelele ikakhulu kuma supermarkets ezitolo uhlupho luse lokushin ukugeza izandla kuluhlupho kakhulu ngoba sananzelele ukuthi amanzi awaphuma ezimpompini kulamalanga ngakho ke khona lapho ke kho kulohlupho kakhulu bengifisa ukugcizelela ukubana endabeni yama mask ontanga abanenge abasebenzi sananzelele ukuthi bayancediswa lapha abahlala khona ngakho besicela besifisa ukubana mhlawumbe ngabe bakhona amakhampani angasincedisa ngokuthola amamaski sibanikeze ontanga babe lawo amamaski othi hhayi nxa umuntu ethe waba le-3 le-4 hhayi uyakwanisa ukuthini awajintshi ngoba sananzeke ukuthi lapho esihamba khona ontanga iba baba-affected uzothola ukuthi amamaski abo angcolile bayaphindaphinda amamaski uzothola ukuthi umuntu uyabe le-1 besicela besifisa ukubana sithole amamaski sibanike ontanga
lo ngunkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obayixoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi atshengisele ezitaladeni phezu kokudilika komnotho mhlaka 31 kulinyanga. Sigxile kakhulu kudaba lwenkohlakalo elizweni. Mthakazo omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama lilami uMike Hobe.
Ukhulumke ukufutelana phakathi kwamapolisa lamagqwetha entatheli izindaba uHopewell Chingono emzini wakhe eHarare lapho efuna ukuthatha eminye yemichina yakhe yokusebenzisa esithi adinga ubufakazi ecaleni alibotshelwe izolo. Ngalanga linye kubotshwa omunye wabakhokheli bomkhankaso wokuqoqa ukutshengisela kukaZulu ekupheleni kwayona le inyanga kaNtulikazi ongumkhokheli njalo welinye lamabandla aphikisayo uMnumzana Jacob Ngarivume. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Amagqwetha akhe athi imitshina le ngayikho bubufakazi owalethwa ngamapolisa obukusearch warrant ebeyisetshenziswa ngamapolisa. Lokhu kubika kwenza amapolisa agijimela emthethwandaba kamantshi ukuyathola enye incwadi ebapha ilungelo lokuthatha amakhamera akhe omsebenzi ngobufakazi abakade bebudinga. Amapolisa abikwa ebenayo incwadi esearch warrant abayiphiwe ngumantshi uJudith Daruvinga kodwa ibe ingabaphi imvumo yokuthatha amakhamera akade esefuna ukuwathatha khona okuyalwe ngamagqwetha kaChingono awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights unkosikazi Beatrice Mthethwa lomnumzana Douglas Coulthard. Umantshi ubikwa ephe amapolisa imvumo ebavumela ukuyadingisa ubufakazi emzini womkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume yena obotshwe izolo. Ababili laba bethiswa icala lokwephula umthetho ngokutshutshuzela abantu ukuba bahlamukele uhulumende kodwa bona bayalilandula leli cala. Isikhulumeli sabeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Gumbirayi Mafunda uthi amapholisa amathathu alele elinde indlu kaChingono. Ngesikhathi esikhulume noMafunda amapholisa la abikwa ebengakaphenduki lenye incwadi esearch warrant eyokuthi baqhubekele phambili bedinga ubufakazi kumbe ukuthatha imitshina yamakhamera. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuba amapholisa kawala mazwi abangawatsho ngodaba lolu ngaphandle kwabawakhiphe izolo. Unyathi uthi njalo akanalwazi lokuba amapholisa ayekhwathaza endlini kaChingono longarivume sithi kakho ehhovisini yakhe. Kodwa uMafunda yena okhulumele iStudio 7 esemzini kaChingono ngesikhathi amapholisa edingisisa ngalolu daba uthi ushingono lungarivume bakhangela ukumiswa phambi komthetho ndaba kusasa njalo bazalala ezandleni zamapholisa bevalelwe. Ngimele isithuto 7 ngiseHarare, ngiyumlondolozi Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuthethwa kwecala eletheswa owayengumongameli weSudan, umnumzana Omar al-Bashir, labanye bakhe, kuqalisile ngolwesibili njalo icala alethesayo ngelokugenqula uhulumende esebenzisa ibutho aze athole umbuso ngomnyaka ka-1989. EleBrazil liqalisile ukusebenzisa ijekiseni enja namhla evela kweleChina eyokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokuhlaba abantu abavume ukwenziwa lokho ama-volunteers.
Okwamanje wothi ngidedele ku-Chris Gande esethulela udaba oluphathelene lezomnotho.
Amabhizimusi amancane kunye lozulu ophila ngokuthengisa ezitaladeni usethole nzima ngokuvalwa kwelizwe phansi kwezibopho zokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kwesatshelwa ukuthi amabhizimusi amancane amaningi kawasoze enelise ukuvuka lanxa kungavulwa ilizwe njalo. Ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi phose ingxenye yamabhizimusi wonke aselizweni amancane izahle ithabalale.
Amabhizinisi amancane vele bona baphila ngokuhamba-hamba kwabantu ngesiphithiphithi sabantu. Nxa bengaphumeleli ukuthi bahoge abantu bezibathengela lo bengazi bavalwe nje okwevike yodwa izinto ziyaphambaniseka. Okwakhathe singibona ngathi mina abaningi bakhona singathi ngesikhiwa i-50% kabasozi baphumelele ukubuyela kubhizinesi ngoba ungazinanzelele ukuthi izimpahla zabo bazazithenga ngani ngoba baye bevele sebesebenzisile imali yabo ama-savings abo i-working capital. Kuzafana ukuthi kudingwe indlela zokuthi amabhenki babasukumise ngoba ukuphenduka sibili emsikeni ovulekileyo abasozi baphumelele ukuphenduka.
Lokhu kugcizelelwe ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
But imithetho efakwayo ukuncedisa ukuvikela i-COVID-19 kumbe i-coronavirus isisetshenziswa kuzinto zombangazwe. Imithetho le ayisasebenzi kuhle. Imithetho esisetshenziswa entweni zombangazwe yilabo abayibo abaphatha intambo zikahulumente okwamanje. Njalo singananzela futhi ukuthi singakhipha thina izihlobo iziningi labangani bangamnangagwa ku-Reserve Bank kungancedisa sibili ukuthi imali yethu ibe lesisindo. Njalo singakhayela ukuthi imali ephuma ku-Reserve Bank nxa isiye ebantwini mayibe yimali ehamba ebantwini abasebenzayo. Hathi lokho esesikubonile ukuthi imali ye-Reserve Bank ihamba ebanganini be-ZANU-PF, abantu abayi-ZANU-PF abangasebenziyo abangasoke beyibisele futhi khonokho kuwisa ilizwe, kuwisa amabhizinisi amancane. Mbona ngani khonokho singakwenza singakunanza ukungathuthukisa amabhizinisi njalo uphinde kuthuthukise ilizwe lethu.
Siyakunanzelela amabhizinisi nje wonke akhayo ngathi adonsa nzima. Kodwa ke kuthi amabhizinisi amakhulu anganeno, amabhizinisi esikhanya so esabela sibili kakhulu ngamabhizinisi amancane ngoba kukhanya ngathi amaningi azabhazalala phansi ngesisu. Ngoba ungananzelela ukuthi aselesikhathi amanye engawopharethi, aselezinyanga amanye esebenza kodwa ke engasebenzi ngendlela ephakemeyo. So nxa sekunanzelela lapha sibona sibili ukuthi mhlana le imithetho ye-lockdown isima kumbi phela. Abaningi abaphizi amancane bazehluleka ukuthi basukume futhi. So osokufanele kwenzakale ukuthi besikhangele ukuthi uhulumende uselomlando omkhulu ukuthi avikele ukuthabala kwamabhizinisi amancane ngokuthi ahlaqalise ukuthi aqoqe imali kube le mali ezafakwa iceleni ibe khona ukuthi incedise la ma-business amancane ngoba siyakunanzela ukuthi sicoxa kanje kathesi siyeza ukuthi uhulumende izikhulu zikahulumende liye kube 2008 baniyani inkakatha yezimali ngendaba yokuthi kuhambe kuzama ukuthi kuyelinywa indaba lezi zama-farms kunye okuninginingi ama-US dollars ayisabekayo.
Isakhamuzi sakwaBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa oyisikhulumeli njalo sebandla le-MDC Alliance kwaBulawayo uthi ukungasetshenziswa kuhle kwemali kahulumende yikho okuzabangela ukuthi amabhizimusi amancane angasavuki. Ekuqaleni kwehlelo lokuvimba igcikwane le-coronavirus, uhulumende wayethe uzaphathisa amabhizimusi amancane kunye labaphila ngokuzithengisela ezitaladeni, kodwa lolu ncedo aluzanga ngemfanelo ngoba inenge alukatholi lutho. Kodwa uNgwenya uthi uhulumende kaphathisanga ngalutho.
Ngize uMonica Mtsangwa esithena kulaba abangamakhulu amabili abancediweyo, kodwa uyabona ukuthi abantu bezano PF bayabe bekhuluma kuphela. Umncedo lwakhona olubuya ngama-bond imali abayithembisayo ngo-March yayiyimali eyayihambelana lokungamsika wakukhona. Khathi singazi unikeze umuntu i-10,000 i-bond kayayincedi lutho ngoba aphumelele ukuthenga. Angikhole ukuthi kuliqiniso ukuthi kulamabhizinisi ancedwayo. Lokhu phongukukhuluma nje kuphela, angizange ngibone nje ebulenji khonapho abantu bekhuluma bebabaza ukuthi banikwe imali yokuba nceda ukuthi baphume lapha endaweni embi. Lokhu asiqiniso.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni wayethe kuzasungulwa isikhwama sokuphathisa amabhizimusi amancane, kodwa udubo yikuthi abamabhizimusi amancane la bathi abazi ukuthi imali yakhona ifinyelelwa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nguChris Gande.
Izakamizi zemhlobulweni wemandebeleni zikhala ezimathonsi ngokuqansa kwentengo yempahla ezitolo osekudale ukuba abantu baphile nzima ngaphansi kwesimo esiselizweni sokulwisa nalo kumemetheka kwe-COVID-19. Iningi labezitolo labalandeli iziqondiso zikahulumende zokuthi intengo yempahla kumele ibuyele lapho eyayikhona ngombimbitho ngoba isiqanise ukwedlulisa amalawulo kungelasizathu. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lokuqansa kwentengo yempahla ezitolo eZimbabwe, umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi wethule umlayo kunyanga ezimbili ezedluleyo esithi intengo yakho konke okwaqansayo yehliswe ibuyele kuleyo eyayikhona ngombimbitho kusungula uhlelo olwe-lockdown emizameni yokumelana le-COVID-19. Kodwa abanini bhizimusi kabasinanzanga lesi siqondiso, intengo yempahla ihlala ikhuphuka isikhathi sonke. Unkosikazi Jane Mlalazi wakoBulawayo ukhala ngobunzima osobudalwe yilesi simo.
Khangelanini intengo ngalesi sikhathi kuthiwe kule lockdown. Intengo emashopu ikhuphukile okumangalisayo. Kambe khonoku kusisa ngapi makhosikazi? Singenza njani kuza sifikisa ngapi lezimuli? Asilayo imali kuvaliwe emsebenzini. Abantu kabasebenzi, singenze njani, kuphilwa njani bomama abaqhakathekileyo kangaka?
Osakhulayo wakoBulawayo unkosazana Nozipho Moyo laye usole ukuqansa kwentengo emavinkilini okungela simemezelo.
Indaba le yokuthi intengo sezikhwela kungabikwa kusithwalisa nzima njengezakhamizi, sikhangela ukuthi sabe sibhajethile. Nxa yona le government ingaboni ukuqatheka kwangikhona ngoba nozasinakekela.
Khulumise bandla le-MDC Alliance kwaBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa laye usole ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana. Umcebisi wezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi kumele uhulumende akhulumisane labamabhizimusi ngodaba lwentengo. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.